soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani silukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesine mhlaziko 8 mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeibhethu likaZulu ithi uphenyo elwenzileyo esilobela emangweni weMidlands luveze ukuthi abasekeli bamabandla aphikisayo ikakhulu abe-CCC banxuswa ukudla okwabelwa abaswelayo kulesi sigaba.
Kungani sebefuna ukuphinda igugu rawundi yesibili ngoba ngolwesihlanu esigabeni sakosimana kube lomhlangano lapho abebandla lezano abathembise abantu ukuthi bengabe belandela ibandla eliphikisayo bazabatshontsha ebusuku.
Inhlanganiso yamatitshala ithi sekusele amalanga ayisikhombisa ukuthi kufike ilanga alibheke ngeso lokhozi ngoba yilo uhulumende athi uzaqala ukubhadala izisebenzi zakhe ngedola leMelika.
Uhulumende seyenze izithembiso zaba ziningi, esibone ngani nxa engubaba osethembisa izithembiso ezingaphumeleliyo akusamvumeli ukuthi aqambamaka.
Izakhamizi zamalokishi koBulawayo zithi ukusilela kwamanzi kuleli dolobho kuzithwalisa amagabha avuzayo ngoba isambuzi esisodwa okufanele sisetshenziswe imideni emine sesisetshenziswa ngabantu abaningi kakhulu okwenza ukuvalwa kwamanzi kuzithiye zisengozini ephindwe kanene.
Bakhala ngokuthi ngabe indawo yabo iya-exemptwa ku-water shedding ngokuthi ingasahanjelwa ngamanzi ukuze benelise ukusebenzisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inhlanganiso ye-ibheju likaZulu ithi uphenyo elwenzileyo esilobela emangweni weMidlands luveze ukuthi abasekeli bamabandla aphikisayo ikakhulu abe-CCC banxitshwa ukudla okwabelwa abaswelayo. Linhlanganiso ithi iziphathamandla zezanu-PF zethusela njalo amabandla aphikisayo laba zisithi kumele bachiye ukusekela amabandla aphikisayo nxa bengafuni ukuthunjwa bacatshiswe. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli webheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngempela sonto ngihambele esilobela ngisiyakhangela umumo ukuthi unjani ngezombusazwe lendlela abantu abaphethwe ngayo ngedistribution yomumbu. Engikutholileyo ukuthi sesibuyele esikhathini kungani sebefuna ukuphinda igugu rawundi yesibili ngoba ngolwesihlanu esigabeni sakosimana kube lomhlangano lapho abebandla lezano abathembise abantu ukuthi bengabe belandela ibandla eliphikisayo bazabatshontsha ebusuku, okuyisehlakalo esenzakalayo esitobela abantu batshontshwa nanamhlanje kabazakali. So mina ngiyabe sengibona inkulumo enjalo isibisela kugugu rawundi ukuthi o-Emerson bagqila abantu besithi balungisa uhlolele ugugu rawundi kodwa uma bethumela abantu babo ukuthi batshele ukuthi bazabatshontsha kuyasibonisa ukuthi hhayi babona ngani into abayenzayo inhle sebeyiphinda futhi.
Ukudla okhuluma ngakho lokhu kuvela ngaphi?
Ukudla engikhuluma ngakho ngibona ngazathi kumzeni kuvela ko-DA kodwa okwenzakeleyo ukuthi bekuholiswa ngamabandla abebandla eliphikisayo banxithiwe.
Kulamanyathelo abawathetheyo yini bona laba abancitshiweyo?
Abantu akulamanyathelo abathathayo ngoba kugcwele ukwesaba. Abantu bayethuselwa ngolwesihlanu njengoba kube kubuye amadoda amathathu evela eKwekwe. Omunye wangkhona ngolo owayeyi-losing candidate yebandla lezanu-PF owadliwa kubhayi-election ukho ke central omunye kuthiwa ngujaha we ongutshalimani kwabatsha ku DCC yabo. So abantu bayesaba bethukile abantu ukuthi bazaphinda betshontsho kwesibili ngoba kuthiwa uma bengathi anti kuleyo hlelo lona lolo lwaqaliswa ngukhembu olokuthi ama traditional leadership kayenze abantu bejoyine izana. So yikho khonoko abantu bayexiselwa batshela ukuthi abajoyine ibandla ngoba kukhulu okuzenzakala.
Ubona bathini pho abantu bethukile bayangena kuzanu PF benzani njengoba usithi bayethusela?
Abantu bethukile kakhulu, abantu bethukile ngoba abahlangana lakho anti uma izani ikhuluma ngokubatshontsha akusiyo into engahlala ingabethusi ngoba into eyenzakalayo. So uma izani ngafika ikhulume ngokuthi bazacatsha abala sizathu sokungethuki ikakhulu ukhangela ukuthi ula bantu lanamhlanje khona lenkabazo abangazakaliyo ukuthi bayanga. So ayisilobandlelitha abakukhuluma sonkulumo entsha inkulumo abalembali yokuyikhuluma njalo balembali yokukwenza khonoko. So abantu bethukile sibili.
Alo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso yebhetshu likaZulu. UNtungameli Nkomo uphinde waxoxa lomnumzana Gripa Ndaba umlisa ohlala kuwa 20 yesilobela lapho kubikwa kuncitshwe khona abantu ukudla. UNdaba uyakulandula lokhu esithi udubo olukhona ukuthi ukudla lokhu akwaneli umuntu wonke okufunayo.
Zinanga kutholayo ukuthi abantu banikezwa bonke nje kwasala ukuthi njengokuthi isikhafu sasibuye sisilutshwane. Nasanda ukuthi iwards yethu sinike 600 bags. So laphana wathi sathiwa 209.
Bona babangatholanga lapho eliyakuthola khona bazathola yini kungakhathalekile ukuthi baphuma emzini kabantu.
Thina sanda ukuthi abatholileyo then the next time ngasebuya sesinika labana abangatholanga.
Sikulabo mhlawumbe abangazihlalela emakhaya besithi ukudla kwabiwa ngokuthi ungwaliphi bandla kuyini ongathanda ukukutsho kubo?
Mina ndingakuthuli khonokho kanti abokuthi mina engikwaziyo ukuthi iwadi yonke kumele ibuye laphana ibenefite njengokuthi yabi iwadi 20 yonke njengokuthi. Lesimpisozayo usukwazi ukuthi uhlalele ukuthi uyasutha kumbeni hayi njengokuthi hayi ufuna abalambayo nosuthi abe-right awusoziwazi. Matakanta babe ababele babuya straight official ngibe khona lapho bakhalaze nxa kukhona siyabaedisa.
Lo ke ngumnumzana Agripa Ndaba umlisa kaward 20 esilobela. Sehlulekile ukuxoxisana lenkokheli yezanu PF eMidlands kanye lomphathintambo obona ngenhlelo zokuphathisa abaswelayo we-social welfare umnumzana Paul Mavima. Kodwa uhulumende uhleze ukulandula ukuthi uncitsha abamabandla aphikisayo ukudla. Inhlanganiso yamatitshala e-ATUS ithi sokusele amalanga ayisikhombisa nje kuphela ukuthi kufike ilanga uhulumende athi yilo azaqala ukubhadala izisebenzi zakhe ngedola leMelika. Okwamanje izisebenzi zikahulumende zithola iholo elixutshanisiweyo ngedola leZimbabwe leMelika. Inhlanganiso ye-ATUS ithi leli langa lizakhomba mgceke kamhlophe ukuthi uhulumende usehlulekile ukufeza izifiso zamatitshala lezinye izisebenzi zikahulumende. Sixoxe lesikhulumelisa linhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sarbonani balaleli baka Studio 7, thina ke njenge-ATUS sithi uhulumende makangathembisi ukukhangela akhuphule iholo le-US dollar laba nezisebenzi kodwa kabuyele abisele iholo elalikhona phambilini kuka-2018 ngo-Okthoba lapha wayehola imali encane kuhulumende wayehola 540 US dollars. Lokhu sikukhangelele ukuba uhulumende asuse ubuyanga ezisebenzi. Lokhu sikukhangelele ukuba uhulumende wathembisa ukuba yena nguhulumende olalelayo. lokhu singukhangelele ngoba uhulumende senze izithembiso zabaziningi esibone ngani nxa engumbaba osethembisa izithembiso ezingaphumeleliyo akusamvumeli ukuthi aqambe amanga. Thina ke njenga we athuzi sigqugquzela ababalisi ukuba balungiselele ukutshaya umbululu batshaye ivokiyoko, kodwa siye sikhuthaza uhulumende simkhumbuze futhi ngokushesha ukuba izisebenzi kaziphili ngezithembiso.
Manje lina njengenhlanganiso nxa kuyikuthi uhulumende kayenzi lokhu alifuna ukuthi akwenze ukuthi aliphe yona le imali, lizathatha nyathelo bani?
Thina njengenhlanganiso Chris sikubeka mgceke njalo sihleli sikuthi umhlaka 16 ngomnqamula juqu kithi uhulumende ngehluleka ukusinikeza imali esiyifunayo, kutsho ukuthi uyabe sevumile ukuba imfundo useyibulele eZimbabwe ngoba kakula mbalisi ozaqhubeka efundisa. Khuluma sinje ababalisi item leyi bahambile emaklasini, bahambile ezikolo hathi ngoba besiyafundisa, besiyathiya, besiyakhangela ukuba uhulumende uyagcwalisa yini izithembiso. Akula muntu ongaphila nge-28,000 iyisalari, khona umuntu kukhangelelwe ukuthi le muli yakhe asebenzise 150,000+ imhlola indlela izisebenzi eziphila ngayo. Sibone ngani sesifike ekugcineni Chris ukuthi sibe silalela amanga kube sitshelwa amanga, yikho ubona sesikhiphe umbiko wokuthi sesithokoza sesilungiselela injabulo yokuthi mhlaka 16 uhulumende uyasinikeza imali. Vele sesaba ukuthi size ukuthi uhulumende angeke asinikeze imali le ngoba kungabonakala kakhulu.
Hello ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitsha la eA2s ubekhuluma ecingweni le studio 7 eselubhani. Abahlali bema logitini abalisa iminyela lemabuthweni kobulawayo bathi ukusilela kwamanzi kuleli dolobho kubathwalisa amagabha avuzayo ngoba isambuzi esisodwa kwakufanele sisetshenziswe imdeni emine, sisisetshenziswa ngabantu abaningi kakhulu okubangela ukuthi kuqhamuke imikhuhlane. Lokhu kuvezwe inhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights eqhube ukudingisisa ngalolu daba kulezo ndawo. Idolobho lakobulawayo liphakathi kokulwisana lomkhuhlane wesihudo osanda kuqhamuka. Umqondisi wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa, utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi abahlali balezi ndawo bafuna ukuthi bengavalelwa amanzi njalo kube lengqoqo phakathi kukamanisipala ukuze abaphathise ngamabhawuza nxa amanzi evaliwe.
Besisebenzela elokitshini leminyela, lelokitshini lemabuthweni. Esikutholileyo njengenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ukuthi izakhamizi zeminyela lemabuthweni zathi kusakhiwa indawo liyana yakhiwa ngendlela yokuthi izindlu ezingu-4 ziyasheya isambuzi esisodwa. Kodwa ngenxa yokuhamba kwesikhathi, okokuqala ngokufa kwama-toilet akhona kwezinye indawo sekuyizindlu ezingu-6 zishiye i-toilet eyodwa. Okwesibili, izindlu lezi ezingu-4 kazilamizi kumbe ngithi izimuli ezingu-4. Uyathola ukuthi indlu eyodwa isihlala imuli ezintathu. Okucina kudala ukuthi izimuli ezingu-12 ezishaya i-toilet eyodwa. Lokhu kuba yinkinga kakhulu ngalesi sikhathi lapho amanzi eshoda ngoba izakhamizi sezicabana ngokusebenziswa kwe-toilet ikakhulu ngokushoda kwamanzi. Kulabanye abalokuchapa, kulabanye abangaziphathiyo abacina besebenzisa kubi la ma-toilet bawangcolisa. Abachiye engahlanzekanga okudala ukuxabana kwezakhamizi kubangelwa yikho kwanda kwezimuli ngoba lindawo phela yiyo echiphileyo, izindlu zakhona lokuloja kuchiphile, yikho abantu abaningi sebehlala kulezo ndawo.
Buyini elifisa ukuthi ngabe kuyenziwa njengenhlanganiso? Kungabe kufanele ukuthi kwakhiwe kutsha yini?
Ekuxoxisaneni kwethu nezakhamizi zeminyela lemabuthweni, kunezinto ezimbalwa abazithalelayo ukuthi ngabe ziyenzakala. Khona ngokufisa kwabo bafisa ukuthi ngabe imundlu lendlu iba le-toilet yayo, bathola ukuncediswa ukuze kube khona ama-toilet ngendlu ngendlu, kungabi khona lokho kokwabelana ukusheya ama-toilet. Kodwa bayananzelela ukuthi leyo yinto engathatha isikhathi ukuthi ize isike ekwenzakaleni ukuthi ibe khona. Yikho besithi kwalesi sikhathi kusesasetshenzelwa lapho, bakhala ngokuthi ngabe indawo yabo iya exemptwa ku-water shedding ngokuthi ingasahanjelwa ngamanzi ukuze benelise ukusebenza. Bathi bona nxa lokho kusehlula ukuthi kwenziwe, nangcono phela kube khona izibholane ezinenge endaweni yabo, kumbe kube khona amabhawuza abuya hlezi nsuku ngensuku ukuze lawo bathola amanzi kakhulu okusebenzisa bethela ezambuzini zabo.
Lo-ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso ye-Matabeleland Institute for Human Rights, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi lezimlife.com lilo daba lokuthi abahlamuki bakwele Mozambique babulele abantu abayisithupha ngokubaquma amakhanda esigabeni seNampula. Iphephandaba leHerald lilo daba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uzaphawula ngokusemthethweni umhlangano wabalwa impi yenkululeko eHarare. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, sanibonani. Hayi, nami nje ngidlalele yona Studio 7 njengoba nje ugetsi soluhambile ngapha. Ngithi nami ke ngiphose engkuzwayo. Yebo ye, ngiyezwa abantu bayakhala ngo-joke, sikhala layo ukuthi hayi uphoyizeniwe. Kaphoyizeni, kanti ulukhawuthi kazange waphoyizenwa. Then abantu lapha engibonayo ngazathi bakhuluma ngezinto, iZanu bantu iyabulala. Bangupoizena ulukhawuthi Masuku bamfaka yelo kuze nemaye drumming law angcolileyo lam engakangena kiwo, kwaba yindlela yokuthi into leyana yamkhonde emikhanda waze wafa i-meningitis. So iZanu injalo bantu bakithi, if you don't know iZanu awazi. Sihlokanisayo sithi iZanu nde-Europe. Okunye ke ngikutshoyo ukuthi-ke abantu singakhala sonke, kodwa into nasi umasisi ukhohlwe ukuthi ubehambe nge-state visit wafika wakhuluma ngeZanu. So yiko ndihlala nje labantu ukuthi ake siyekeleni ukucriticize iSouth Africa. Ama-borders ethu wonke a-right yini? Nangoku umasisi usefike uyakhuluma ngama-sanction, yesekhohlwe ukuthi uhambe nge-state visit. I-state visit is a government against government, you don't talk about a party. So-ke nansi-ke ngibonga layo i-opposition, i-BCP imcriticize usecretary general wakhona ukhulumile wathi hayi kukhulunywe umasisi, ayisiko okuthunywe ngabantu bakuphi abaseButswana. So umasisi useyibhantile ebrube lokuNangagwa. So comrades and friends, let's look white, singakhangeli indawo eyi-1, let's look white. Thank you.
Linjani kuStudio 7, linjani lonke zihlobo zami basakazi bakaStudio 7 kanye labalaleli bonke abakaStudio 7. Mina engikhulumayo nguPetrus Spanda, ngizalakala seCholocho, ngokuhlala lapha eJoburg. Asikule nto encane engihluphayo okakhulu kubafowethu abaka-MRP kumbe MRP yini. Eyi, kanenganengi indlela abakhuluma ngayo akaze ngizwe even one day lapha abakhuluma khona kuzwakala ukuthi nangumuntu sekhuluma ngendaba zomba ngazwe or ngendaba yepolitiki okuzwakalayo. Ngaphandle kwamqondisi uma kade ngimlalele namhla echasisa ngendlela yokubotshwa kwabanye babasekeli bakhe, ayingizwile indoda likhuluma kuzwakala ukuthi iyapi njalo ivelaphi njalo uthini. Kodwa ngalalela nje abasekeli esikhathini esiningi akula even one day esengengezwa. Ngiyayilandela, ngiyazilandela inyuzi zikaTuthu Studio 7, but akula even one day esengengezwa omunye wabasekeli ekhuluma into ezwakalayo ngaphandle kokuthukana, ngaphandle kokukhuluma nje uze ukuthi umuntu lo uzikhuluma ugcwele ikudlala ngesikhathi sokuthi abantu beZimbabwe bekhuluma ngobunzima ababhekane lawo. Sihlobo zami, uma singeloko ukukhuluma sibozithulelana ukuze singayisisi lalelo bandla othi i-MRP. Ngokuba ungamane nje ukhulume, thina siyabe silalele sithi zwana ukuthi i-MRP ikhulume sithi ngathi kukhuluma nje umuntu oyabe eziphuzele kumbe oyabe ezidlele inyawo bezakhe njengoba nje egoli lapha kulabo nyawo. Sathandekayo, esisikhathi ngesokuthi sithanda ukuthi endlebeni zethu sizwe ivangeli lepolitiki elilesisindo. Alikho ibandla engizokhuluma ngithi ngisekela lona, kodwa ngisola nje ngabafowethu indlela ababeka ngayo izinto. Hayi, omunye namhla uthe ekhuluma uma kade ngilalele namhla mhlaka 6 uthe i-MRP izobisa imali ethengayo imali levalu. Izoyibisa ngayiphi indlela njengoba i-MRP ayikhulumi ngo-president, ikhuluma ngama-MP nangama-councillors. Kusho ukuthi labo bantu babazosilethela leyo mali abakhuluma ngayo na. Ngiyabonga bathembekayo, ngithela mi nje ngike ngikhulume ngayo kancane ngibhekise kubafowethu ngendlela ababeka ngayo izinto. Hayi, mina kalikho ibandla enza thi ngiyalilandela ngaphandle kwendisola yisola izanu le-MRT le. Ngiyabonga.
Sayibonani, sayibonani ku-Studio 7. Mina ngile problem la. Ngile problem sibili ngemthwakazi kakhulu. Into engikhathaze ngemthwakazi sikhuluma ngokuvota next year. Ye, ngikhuluma ngokuthi bafuna ukuqoma ilizwe nini. Kwaze ama-elections esikhuluma ngawo thina kwa next year. Wena bafuna ukwehlukanisa ilizwe phakathi nini. Babasitshela ukuthi bona lawo nxa befuna ukuhlukanisa ilizwe balifuna ukuyehlukanisa nini. Akho isiphombe ukuba tribal for nothing.
Sanibonani basakazi, sanibonani lonke nabalaleli ku-Studio 7. Ngibe ngithi ngisolo encane. Ngibe ngicela lo baba noma ngujaha obekhuluma kube ethi yena abantu bemthakazi bebheme imbanje ekhulumela phezu kwami. Qathekile ukuthi sihloniphane. Mina ngisakhamuzi, ngumuntu omdala njalo. Ngubani owalitshela ukuthi imthakazi igcwele abafana? Mina ngumuntu omdala. So bengicela ukuthi sihloniphane njengalokhu i-Studio 7 isitsho ukuthi singabe ukhuluma inhlamba nokuthukana. So wena mase uqala ukungithuka lapha emsakazweni kutsho khona ukuthi usuphambanisa. Ngicela ukuthi uzame ukukhula, ma uzokhuluma unake ukukhuluma kanjani labo bani. Okunye okuqakathekileyo futhi unanzelele ukuthi awungazi, ungazathi phakathi komsakazo mina abantu bemthwakazi babhemisa. Ngiyakukhuza futhi ngicela ukuthi mayele message izofika kuwe lapho, unanzelele futhi ama steps up. Ngibonge basakazi, ngithi ngikhuze lo okuphalileyo engingamazi lo ukuthi ungibani okhuluma izinto angazazi.
Kubalaleli be-Studio 7 labasakazi bethu labasakazi izindaba ezinhle kakhulu, ngicela ukuthi ngike ngincedise abantu bonke nje ngingakhethi ukuthi ubani. Ungwaliphi bandla, ungwaliphi bandla, ungu-neutral ongela bandla. Into enginanzelelo, ake sihlonipheni imphefumulo yabantu kuqala. Sihlonipheni imphefumulo yabantu abayiphefumulelwa nguNkulunkulu. Ukukhuluma ngomunye umuntu amagama esabekayo ngemphathi yezombangazwe ezecine ngene enkingeni yokubulawa, usukuzuzeni laphana kawutshawa luvalo wensubulela umuntu wena ngoba ngokusukela ezandleni zakho. Amabandla ezombangazwe kasapotwe nje kuhle, usapotela yakho likho ulinike izibongo ezinhle ukuthi uzavotela ibandla lami izanu, uzazuza lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Oyavotela ibandla lami imthwakazi uyazuza lokhu lalokhu, sivotele ukuba nje. Oyazi uvotele ibandla lami triple C uyazuza lokhu lalokhu. Lithembisa izithembiso, hayi kube lithethisa ezeqize liqamba amabala abantu njengami engilebizwe liqanjwa ukuthi uNdebele. NguNdebele vele mina, kodwa-ke engizazi khona ngaze nithuke muntu. Hayi, mina ngiyaqondisa nje kuphela njengoba kathe singiyaqondisa. Kulabanye abantu abangani bafunda ukukhuluma, abangani bafunda ukukhuluma, bafuna ukufundela ku-Studio 7. Kuyazivila, kulunganga, kakulunganga. Komenti ibandla lakho. government ibandla lakho angazuzwe lisolwa izani uPF yasolwa ele 42 bayisola abantu bakuthi sizocala kuyisola izaphu yayisolwa iMDC kikatshangira yayisolwa akula abantu elingesaba ukusolwa kanti yabe lingelinjalo elingasolwayo ngiyabonga ngale ngalamagama lawa ngiyabonga kakhulu
sanibonani 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 ninjani estudio ninjani ku studio 7 ngicela ukuphawula ngalolu daba olwenzakala ezweni lakithi laseZimbabwe ngodaba lolu oluka nanga ukuthi ubhizi ubopha abantu bakithi baseSindebeleni ubhizi ubopha abantu bakithi baseSindebeleni laba beMara kahle kahle yena vele into angayifuniyo yithi thina abantu baseSindebeleni hayi lolu daba lolu ngicela mhlambe lungathi abantu beke belubhekisise kahle la lolu daba nalabo abasupporta uMnangagwa labo laba abamsupportayo ukuthi kahle kahle bona babona kuyinto eright ukuthi abantu ngendlela abahlukunyezwa ngayo abaseSindebeleni kungasaba laba abaseSindebeleni kuphela nabanye laba abe-CCCC hayi umbuso kaMnangagwa kwalo ngathi umbuso obusa ngesandla sensizwe ngathi umbuso obusa ngesandla sensizwe kuba abantu baseSindebeleni bavubona bakunanzelele lo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika ekuqhubekeni kokuthoniswa kukamnumzana Donald Trump ngecala lokutshotshozela umvukela sokudale ekudale le Senate omunye wabacebisi bakaTrump umnumzana Steve Bannon ukhangelelwe ukuzinikela emapholiseni lamhlanje phezu kodaba lokuchaphaza imali eyabuthelelwa ngabalandeli bakaTrump eyokwakha umduli womngcele weMelika lele Mexico. Lokhu kuthiye uTrump esenkingeni. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Ukhetho lika 2024 between uDonald Trump lo mongameli welizwe ngathi akuzahlupha lapha ngoba sesibona ujudge weFlorida ngathi asengenele indaba yangkhona bengivala amanye amaphepha ekhuluma esithi wona ujudge lo onike umonga uformer president Trump ireprieve yokuthi adinge umuntu ozakhangela ama documents athathwayo from his home. He was not supposed to do that. So sizabona ukuthi indaba le izahamba kanjani ngoba sibona futhi iJanuary 6 committee isiqhubeka phambili ngomsebenzi owe-investigate ukuthi kwahamba njani. So khonapho kungaphuma ngendaba zona lezi ezikaTrump angiboni mina ngo-2024 ekhona.
Ubona uJoe Biden enganqoba yini kukhetho olulandelayo ikakhulu nxa singathi umnumzana Donald Trump laye uyabencintisa ubona ungani ngubani ongancintwa phakathi kwabo bobabili
ngoba of an indictment or accuser of gross misrepresentation of the office of the president ngo 2024 asazi ukuthi kuzohamba njani ngoba sibona abantu bangama Democrats labo sebekhuluma besithi umongameli uBiden ngathiwa sekhulile kumele la ahlale phansi badinge umuntu wesincane owesifana vice president wakhe agijima lalelo laleyo ndaba ukuthi abe ngupresident. So wakathese u-2024 usakachana silama midterm elections abuyayo lapha ngo-November sizabona ukuthi azahamba kanjani and those will determine ukuthi mbani yabe khona 2024. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Tim Muringai ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni ekhona pha kwele Melika.
Umsakazo we Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi yiso esingasavumi ukuba nasiqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ye-Ibheji likaZulu ithi uphenyo elwenzileyo esilobela emangweni we-Midlands luveze ukuthi abasekeli bamabandla aphikisayo kakhulu abe-CCC bayancitshwa ukudla ukwabelwa abaswelayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.